Kwa kathesi ubunzima ukubona kuzahamba njani ngoba uMongameli Trump ubambe khona lapho ukuthi yena ufuna umdulo zakhiwa emngceleni weMexico leAmerica. Kamela mali ikwakho umdulo lowo yena akafuni ukuthi i-government ithiwe imali ukuthi siqhubeke siya phambili. Ama-Democrats on the other hand labo bathi asifuni umdulo lowo, thina asifuni ukusebenzisa ezinye iindlela zokuvala i-border instead okwakho umdulo. So mboni ngalo Trump usekhangelele unyaka ka-2020 re-election yakhe and ama-supporters akhe amkhangele ukubona ukuthi uzayakha yini lowo mduli awupromisayo wabathembisa ekhampena. Ngaye ngehlile kwakho umduli lowo within 2020 ubonake lasoze bamsupporte kanjalo. I think so i-shutdown izaqhubeka kwesikhathi esithize.
Singathi iningi lamalunga ebandla lakhe lama-Republicans bayamsekela yini njalo wonke ama-Democrats awamsekeli?
Okwakhathesi amalunga akhe iparty yakhe ama-Republicans kade bemsekela, but namuhla ngingabona ama-reports kulama-senators athize aseqalisa la ukubana ayasola ukuthi hhayi asikhulumeni kuhle esinegotiate singabe lokhu esimidawo yini. So asazi ngokuya kwesikhathi shutdown ingaqhubeka, I think ama-Republicans azagcina engani asami ndawonye lokuTrump.
Kambe lokho kungabe kusitshoni kumnotho welizwe?
Enothweni yelizwe le-America i-shutdown iyamisa amanye amabhizinisi amelele ukuncediswa nama-branches kahulumente. Okathesi liyabona ukuthi even i-stock market iyawa up and down since i-shutdown yaqalisa. Amanye amabhizinisi like I said adependa ngama-services kahulumente lawo nxa kule shutdown kunje ayama. So ngokuya kwesikhathi inotho yelizwe izagcina sandayo ukuba affected nge-shutdown le.
Kuzaphetha ngani?
Kumele kuphele. Ngizowaqhubeka kwesikhathi esithi ngoba zinyanga ezithize. But kumele bagcine behlala phansi umnyemela athi hayi mina lami I'm willing ukunegotiate. Mina ngibona ngani umnumzane uTrump nganike ama-Democrats elinye into abayifunayo njengale ethiwa yidaka yekungenisa abantwana abangena besesibancane e-America bangenwa abazali. Maybe ama-Democrats engancinyilika athi alright nansi imali yakho yomduli lowana.